Indaba leyi iyabongeka ukuthi kube le settlement eKentucky. But into ebuhlungu ukuthi no matter how much money eliyithola yona, uBreonna Taylor umama wabantwana, umntwana womunye umama lo baba. So into leyi ibuhlungu ukuthi kasoza aphenduke noma bangabanika imali enjani. But it's a step in the right direction. Ngoba siyakwazi ukuthi amapolisa for the past over 100 years bebeyenza intanda iphikiswa, bebulala abantu bengabalethi ku-accountability. Ama-jury singakhangela vele from a long time ago babephonguyeka amapholisa ma engabulala abantu abansundu. So kwakathesi sithi hayi, lay settlement is the right way to go, but into emele iyenzakale is we need i-police reforms. And ukuthi okwakathesi ma besettla lokhu, imali yakhona imele iphume from ama-police pension funds. That's what would help ukuthi bona baqakathekise impilo zabantu abamnyama lama other minorities.
Phezu kwalimali, amapholisa avume ukuthi azaguqula indlela asebenza ngayo ukuze engatholakali ebulala abantu abamnyama mahlayana. Ubona kusiba lenguquko mpela yini eKentucky, inani labantu ababulawa mahlayana ngamapholisa abantu abansundu lisehla?
Ngibona mina amapholisa eseba accountable is a way forward to, ngoba kathesi ama-laws angkhona kumele akhangeliswe babone ukuthi banganceda ngapi ukuthi amapholisa may reckless. Ngoba sibona a lot of times amapholisa lawa they just kill unprovoked. So kufuna babe le training entsha, ngoba I think that's where we need to start. Bona ma bangabona umuntu owesilungu esiba violent, sibona bona bethatha extra care and extra caution to make sure they de-escalate i-situation yakhona. So sifuna bona amapholisa amaningi babe le training entsha. And ngake ngabona omunye othiwa nguMontel Williams esithi yena ma amapholisa esiba le 3 months emsebenzini, then bahlale behind the desk for 3 months ngoba umsebenzi wangkhona is a high pressure job. So hayi, kuyabongeka lokho ukuthi amapholisa lawo azaba accountable from now on. But asifuni ukuthi kube iKentucky kuphela, iAmerica yonke kumele itshintshe ama-police laws, le criminal justice system from the top to the bottom.